sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Mbimbitho 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle okuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11-12 ebusuku.
Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo oyeminyaka yonke.
Wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayibhalise ukuvota bebehlule ukuyabhalisa.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Namhla bekuqhutshwa imhlangano etshiyeneyo emaceleni omhlangano omkhulu wabesifazane bemazwe omhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla ku-Hall 1 enkundleni yombukiso wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Lumhlangano wensuku ezimbili uqale namhla ngokubuthanisa izinduna ezingaba ngamakhulu ayisificaminwe mbili 800 ezivele emagumbini amanye elizwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Abangene umhlangano lo namhlanje bebekhala ngokungaphathwa kuhle ngoba befike kobulawayo baswela indawo zokulala. Unduna Sindalizwe Dube Masendu osuka ePlumtree ebulilima ngomunye wabangene umhlangano wanamhlanje.
Umhlangano abantu abaphathekanga kuhle ubuya babuyile kuhle ngoba amabhasi bekhona bathatha endaweni zabo lapha abavelela khona. But sesifika lapha ke yikho lapho kusuke kwaba le problem eyokuthi kube kukhanya kungalungiswanga kuhle okuthi abantu baze bangena ezindlini zokulala ngama-11-12 ebusuku.
Unduna Mchana Khumalo osuka ebubi umsekeli kamongameli wedale lezinduna edale lephalamende ele Chiefs Council uchasisa ngenkinga bezibhekane lozulu ezigabeni.
Into eziningi yebo kambe bathi abaphathekanga, but ngibona zani okuneyi ukuthi bathi ukuthi abaphathekanga abantu babo abaphathekanga ezigabeni bakhume njengezinto ezinjengamanzi ukuthi izibhorane ziyasilela ikakhulu ngapha emathebeleni South, but izulu laba lilutshwane lanayo lana ngo-February amanzi azabalutshwana lo nyaka kuza kubulakala izibhorane eziningi. Bakhuluma ngemigwaqo engasahambe yiyo ngezikolo ukuthi kwezindawo izikolo zikhashana kakhulu abantu abamahamba uma ngumude besiye ezikolo.
Umlisa uDlodlo ongaphansi kukanduna uSigola uthe bayahlupheka uhulumende zabafake labo ekuhlelweni kwezomnotho ibudget.
Siyabe siphiwa ama-allowances kungela salary. Lama-loans asiwayo singawaphiwa. Ukuphila kwethu nje kungathi kuyantenga-ntenga akukhanyi kahle singama-traditional leaders. So sicela ngathi uhulumende asikhozile nxa kusenziwa ibudget eyomnyaka akufakwe le traditional imali ye traditional kubudget kwazakala ukuthi le lokusebenza lama traditional leaders kumbe ukwenza into ze tradition.
Umongameli we Chiefs Council uNduna Fortune Charumbira uqonisile ngesiphatho esihlangane lenkokheli zomdabu ethi bazalungisa zonke inhlupho abahlangane lazo. Inkokheli zomdabu zibalise inkinga ezinenyi abahlangana lazo abakhangelele ukuthi uhulumende azilunyisise ezibalisa iholo elingasathengi lutho, imota zokuhambisa, indlala, imigwaqo engasahambeki, udubo lwabembayo okungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngamakorokoza labazinika umhlaba okungekho emthethweni. Umhlangano lo wamalanga amabili ubikwa uzavula okusemthethweni ngumongameli Emerson Mnangagwa kusasa ngolwesithathu, lapho lezi nkokheli ezikhanyelele ukumethulela inhlupho abahlangana lazo ezigabeni. Umhlangano walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Firm Cultural Foundation for Community Development. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapholisa awele South Africa athi kulezigebengu ezihlasele imota yawo ngembobho edolobheni leLouis Trichardt duzane lomngcele weBridge izolo. Zakhulula abasolwa baseZimbabwe abayisithupha ababotshelwe amacala agoqela awokugqekeza, awokuzama ukubulala kanye lokugcina izikhali ngaphandle komthetho. AbeZimbabwe laba nguForward Shumba oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26, uShingiraye Nyandome oleminyaka engamashumi amathathu lambili 32, uBrilliant Svanda oleminyaka engamashumi amabili lasithupha 26, uEric Stole oleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu 35, uMoses Zambara oleminyaka engamashumi amathathu lambili 32, kanye loAlex Nkomo oleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu 35. Amapholisa athi aphakathi kokudinga abantu labo, njalo abalomkhondo wabo kumele bawatshayele ucingo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi okubangela ukuthi imitshina esetshenziswayo iswele umlilo. Embikweni owethulwe namhla, iZEC ithi imitshina esebenzisa amandla elanga layo icina ingasebenzi ngoba kulamayezi emkhathini kulezi nsuku alisithayo. Kodwa ikomishini le ithi lanxa kunjalo izimisele ukubhalisa wonke umuntu olelungelo lokuvota kuhlelo olusaqhubekayo ole mobile voter registration exercise. Kusenjalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi lokho ikhuthaza ukuthi kube lomthetho ozavumela ukuthi abathatha izithupha bahle babhaliswe njengabalelungelo lokuvota kwenzela ukwenqabela ingxaki ezingaqhamuka nxa sebefuna ukubhalisa kusasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kusiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube, yena otshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi balokhe bekhuthaza abantu ukuthi babhalise.
Sesikukhankasela kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ikuthi abantu abayisibakhethayo ukuthi baye ephalamende bangafika ephalamende kababumbe umthetho ozakwenza ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe othatha incwadi kamazisi kumbe singathi ID isithupha automatically ahle abe i-registered voter. Yikho kuzakwenza ukuthi abantu bangathwali nzima ukuthi bayebhalise ukuvota bebehlule kuyabhalisa ukuvota. Khulu amanye amazwe athuthukile akwenza khona ukuthi automatically ngoba information yani yabe ifanani kakuhle ku-capture ukuthi lo usethethe isithupha automatically usesiba i-registered voter. Yikho ke sikukhankaselayo lokusinhlalo.
Liyababona abantu behamba ngobuningi yini ukuyabhalisa njalo kule nkuthazo yini abakhanya beyithola kunhlanganiso ezizimele bayakwazi ukuthi bayingani
ulwazi solufikile ebantwini njalo kayisibo bodwa abazimeleyo mbe singathi izinhlanganiso ezizimeleyo labepolitiki uhulumende ke uqhathile abantu abavela kuzingatsha ezijiyeneyo zikahulumende ukuthi babhodabhode bagcwale iganga loo nto bathe chithisaka babhoda yonke indawo bekhuthaza ukuthi abantu bayibhalisa ngelanga elithile ikakhulu nxa kuyikuthi ilanga lakhona liseduzane kuhamba baye ukuthi cwi khona bafike batshela abantu ukuthi hayi sisukumeni ngobuningi siyebhalisa so kuyibo ke abantu ukuthi balesifiso yini sokuthi bayibhalisa ngobuningi njalo ke siyakunanzelela ukuthi le misakazo lapho iyakukhipha la maphephandaba ayakukhipha ukuthi kubhaliswa ngaphi njalo kubhaliswa nini so siyakhuthaza kabantu ukuthi basukume ngobuningi bayebhalisa ukuvota kulilungelo labo nxa ungumuntu ulalele kathesi kuhambe ebhalisa ukuvota ukuthi uvotela liphi ibandla asomlando ukabani wena nguwe ozikhethela usuwedwa ebhokisini ukuthi uvotela bani
kulo hlelo njalo lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha abantu bazasizakala yini ngokuba khona kwalolu hlelo
themba abantu bayazisa ukuthi kungaphi kwakhona themba labantu boni laba abakhona bahamba betshela abantu ukuthi kuthathwa ngaphi izithupha kwenzakala concurrent lesingathi kwenzakala kanye kanye thatha isithupha at the same time bayabhalisa lokuvota kwenzeka ukuthi lo muntu ofuna ukubhalisa ukuvota angazathi kala sithupha so yikho ke kuphume lezi zinhlelo zombili ukuthatha isithupha lokubhalisa ukuvota ziphume kanye kanye kwenzela ukuthi abantu laba abafisa ukuthi babhalise bathathe izithupha zabo masinyani ngoba asiyo ndawo eyodwa lapho okuthathwa khona kufanani lanxa nje kuyisikhathi sonke nje sisijayeleyo kodwa kathesi baye behamba besondele ezindaweni lapho kulabantu khona kukhanya ngantu abantu bangazake bafinyelele khonapho kuthathwa khona kodwa lezi ndawo kade vele zithathisa nazo ziyaqhubeka zithathisa izithupha ngakho-ke siyakhuthaza abantu ukuthi uluhlu lwezindawo baludinga baluthole kulezi nsuku kule WhatsApp abantu bayaxhumana masinyane nge-WhatsApp yiye ngikhethileyo ngoba kulula ukuthi abantu baxhumane masinyane nge-WhatsApp le misakazo yamaradio yakusakaza ukuthi izithupha ziyathathwa kathesi lokubhalisa ukuvota lakho abantu bayibhalise asisukumeni siyethatha izithupha asisukumeni siyebhalisa ukuvota
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Namhla bekuqhutshwa imhlangano ethiyeneyo emaceleni womhlangano omkhulu wabesifazana bemazwe womhlaba owe-UN Commission on the Status of Women, CSW67, osukuviki yesibili. Limhlangano emncane igoqela ukuxoxisana ngodlame kwabesifazane emsebenzini ukusiza abesifazane abemaphandleni abafuna ukuphatheka kwezombusazwe leminye. Omunye ophatheka kulimhlangano nkosazana Sisithele Mazindlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa osebenza umsebenzi wokukanika izimota. Sizwene xoxa le Studio 7 ngahlangana lakho emsebenzini wakhe.
Umsebenzi engiwenzayo ngokukhanda izimoto. Ngikhanda izinjini zemoto, ngikhanda izinjini zama-generator. Ngithanda ukukhuthaza abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabo yesifazane ukuthi kabazame ukungena kule field.
Umsebenzi lo ukhangelelwa njengomsebenzi owabantu besidlisa ngoba unzima. Kuyini okwakwenza wakhetha ukukanika izimoto? Njalo kuyini osowakho wahlangana lakho owakubona kusenza umsebenzi wakho ube nzima?
Le field ungeke ulale ungadlanga ngoba imoto ziqhubeka zihamba zisifa emgwaqweni. Ama-challenges engike ngaba nawo. Ekuqaleni ngiqala lo msebenzi bengithi mangibizwa kuma call out mangifika ku customer i-customer ifike ibheke emuva ibuza ukuthi hayibo uphi umuntu osebenza naye ngoba bebe expecte ukuthi mina ngingusfanela boy engihamba nomakanika be umakanika oyindoda but with time I have proven myself i-challenge nje ekhona kuleyo ukuthi you have to prove yourself ukuthi nawe you are capable njengalamanye amadoda asebenza umsebenzi ofana nalowo wakho eyinye i-challenge ekade ngisiba nayo ngisaqala abantu engisebenza nabo ukuthi mawuthatha isipanela or i-talk range yokuthi ubopha amabhawudo ubona umuntu esemile eceleni efuna ukukutotoza abuza ukuthi hayi ithi ngusize But with time, kumele uwazi ukuthi nawe you are capable as those men abasebenza lo msebenzi. Nawe uyakwazi ukuyenza lokho okwenziwa yilawo amadoda.
Ekuholeni ke liyahola mholo ofanayo na labanye benu abesilisa lisenza umsebenzi ofanayo.
Enye ithi ama challenges engike ngaba nawe eyiyo enkulu okudlula zonke lezi umholo. Because mawufika ungumuntu wesifazane bacabanga ukuthi wena awusebenzi kakhulu kumele nomholo wakho ube phansi ungalingani lwamadoda. Leyo yiyo i-challenge engilwe nayo, ngilwe ngalwa ngaze ngayiwina. Okuthi okwamanje kulapho engisebenza khona siyalingana. I-call out ayidingi ukuthi le ngiyomfazi le ngiyendoda. And so kunabanye abesifazane abasejoyinile ikhampani le yokuthi sibe ngabo mechanic.
Kungaba lenkuthazo bani kubalaleli bethu kakhulu abasakhulayo abankazana abangabe besesabela khatshana kumbe bethandabuza kodwa befuna ukwenza umsebenzi onjengowakho wonalo.
Ngithanda ukunikhuthaza na elisakhulayo ukuthi maningawubalekeli umsebenzi lithi imsebenzi yamadoda. Okathe sikuhle ngoba sokunemishina eyenza izinto zibe lula, sokunemishina yokuphakamisa izinjini, sokunemishina yokukhulula amabhasi. So ngizama ukulikhuthaza bantu abangomama ukuthi maningabalekeli le msebenzi ngoba le msebenzi ungeke ulale ungadlanga.
Unkosazana Sisithele Mazindlovu ngomunye wabesifazana emhlanganweni we-CSW 67 sixoxelayo ecingweni ese-New York City khonapha eMelika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abakhokheli bele Melika, Australia leBrithani bamemezele uhlelo lwe-OCUS ngomvulo loluhlelo ngolokupha ele-Australia ama-submarine awebutho asebenzisa amandla e-nuclear. Ele-China lisole kakhulu loluhlelo lisithi lungaphandle komthetho owenqabela ukwanda kwamandla e-nuclear. Abantu bebemelele ukuthatha izimali zabo ebhanga leSilicon Valley khonapha eMelika ngemva kokumemezela kwahulumende ukubana uzabona ukuthi imali zabo kazinyamalali. Ibhanga leli libike ukubana kalisela mali. UMongameli Biden ngomvulo uthe uzulu weleMelika makangethuki njalo amabhanga akulelo lizwe athembekile. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken izolo usukele eJoint Base Andrews eMaryland elubhekise kwele Ethiopia lele Niger. Osomabhizimisi bathi imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho kobulawayo eyafakwa yikhansili isebenzisana lenkampani ye-Tandy3 International isibabulele ibhizimusi ngoba uzulu esekhetha ukuyathenga kwezinye indawo. Abaphila ngokuthengisa labo lokhu besanda eminyango yezitolo ezinkulu bethi isusa ukuthi ikhansili ibafaka lapha okungela bathengi khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka-2022, iKhansili yakoBulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tandy3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakoBulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamatshumi amathathu $132 ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
kula ma businesses anjengama banks, ama business anjengama fast foods outlets, or ama business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo Heffelys and i-traffic eyayijwayele ukuba khona ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama-buildings, i-street ezinjenge 5th Street, u-12th Avenue kusiyafika ku-6th Avenue, wawungatholi ishopu ebavakanti. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola amashopu athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asetshayela amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi abongungena nje le moto edolobheni.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapho efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors usuka kube ukuthi lapho okuku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama registered business ngoba sithi i customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona, and laphandle kuma street vendors uyathola ukuthi izinto zicheap okudlula phakathi emashop.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi kobulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama-parking fees la sesethula i-business, mina sesingirana i-restaurant. Abantu befika bazidlele kuhle bengajahanga, baphinde bafune ba-odele okunye phezulu. Kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi, nxa ukudla kungangani vele sokuphuzile, igcina selixabana-ke le customer ngoba umuntu abe segijima esekhanya ukuthi itikiti lakhe kanti vele expired card bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona le parking, lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prizes zona lawa, lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisa noba khathesi kubulala lathi thina ngapha abantu bamabhizinisi.
Indawo zokuthengisela ezafakwa ngu-council zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo baseZimbabwe ababumba isilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini, 67% sabantu abaselizweni sebephuma ngobuningi besiyadinga amadlelo lempilo engcono kwamanye amazwe. Lokho kwenzakala lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi nguye okumele akhe ilizwe. UTobias Mtsingwa uyalandisa eseHarare.
Nika inobapa nebene bayo
uZulu nguye okumele akhe izwe lakhe.
Le inkuthazo ehlala isenziwa nguMongameli Mnangagwa kodwa ikhanya ingalalelwa liningi laseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo asebebalekela ilizwe labo besiyadinga amadlelo amahle kwamanye amazwe. Unkosazana Rubitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare kodwa evela kobulawayo ngomunye wabalomcabango wokuphuma elizweni.
Uma nga ngapiwa ithuba ukuthi ngisuke lapha ezimu ngiyahamba cause kanye lapha ezimu mina manga ngifundile ngile degree I'm getting a salary ye $200 angikwanisi even ukuzuza iloan ukuthi ngikwanisi ukuthenga indlu ngikwanisi ukuthenga imota but in other countries uma nga you are well learned like that bayakunika ama loan. So there is no point ukuthi sibe sihlala lapha sithi we want to build our country thina singala ama opportunities ona lawo.
Kodwa omunye njalo osakhulayo unkosazana Mary Gombwe ohlala eMrombezi esabelweni seMashonaland and West uphambana lalo umqondo esithi yena akafisi ukuphuma elizweni.
Mina nginaliphiwa ithuba lokuphuma out of Zimbabwe. Yeye ngithatha ithuba lakhona ngoba nambona ulila mathuba amaningi lapha eZimbabwe okuzithuthukisa njengokulima, ukuvula amabhizinisi, even ukuhasla nje uyakwanisa ukuhasla lapha eZimbabwe.
Omunye osakhulayo umnumzana Bheki Impilo Ncube osesebenza kwele South Africa uthi uyafuna sibili ukuphenduka ekhaya kodwa umumo waseZimbabwe yiwo omvimbayo.
Uyabona mfowethu kusukela izweni belungasikuthanda sisuswe ngumumo so sizama ukuthi sidinge impilo engcono siyafisa ukuphenduka kodwa kumele ukuthi ilizwe liqale lilunge. Nxa siqhathanisa lapha engikhona ekhaya kungcono ngoba kusekhaya abasithandi lapho esikhona. Nxa sifika lapha basibona njengabantu abazobathathela amathuba. Siyabe singahlalisekanga kodwa-ke ngenxa yokuthi siyalwazi uduwo esilubalekelayo siyaqinisela nje sihlezi khonapho.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-Trinity Project esebenza lentsha yaseBhubhi uMguzala koBulawayo unkosikazi Blessing Nyoni uthi noma abasakhulayo bengafuna ukuhlala elizweni umumo womnotho kawubavumezi ukwenza lokhu.
Uhulumende amazwi akhe lawa athi ilizwe lakhiwa ngabantwabalo awagcwaliseki ngoba akule imisebenzi akule ezinye indlela ezingayenza abantu abatsha bethole inzuzo. Ngakho ukuphuma kwabantu abatsha lokhu kule mpumela embi kakhulu kwilizwe leZimbabwe ngoba sibona incipha kakhulu i-tax base yelizwe leli. Angeza ke sithi ilizwe siyaliyakha sibukele intsha yonke eyiyo engongqondongqondo abasenelisa ukugijima belungise lapha nalaphana kube yibo esibabona bephuma behamba.
Unobhala ugatsha lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi ukuphuma kwabatsha elizweni lakho kulakho ukuletha intuthuko elizweni.
This is normal in a global.
Laba abaphumayo banceda umkhonomi ngoba baphenduka sebelolonyiwe njalo belolwazi olwaphezulu. Ngesikhathi bekhona emazweni bayathumezela izimali ngekhaya ezibuya zincede izihlobo kanye lelizwe.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi ukuswelakala kwamathuba okuthi abasakhulayo bathole indlela zokuziphilisa lokuzithuthukisa ukuzatshiya ilizwe lisenkingeni zokusilela kwabatsha abazingcitshi emisebenzini etshiyeneyo engathuthukisa umnotho welizwe. Iningi labaphumayo elizweni baqonda emazweni agoqela kwele South Africa, Botswana, Bilitani, eMelika, Australia, New Zealand lamanye. Iningi liphuma lisiya kwenza izifundo zemisebenzi emakholishini amayunivesithi lithi lingagqiba izifundo lihle lidinge imisebenzi emazweni lawo lihle lizihlalele lingasaphenduki ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota oluqhutshwa ngabe-ZEC olwe-Mobile Voter Registration Blitz. Singakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela
inkokheli zomdabu ezivele ezigabeni zonke zelizwe bezithe gwaqa namhla kuhall 1 enkundleni yombukiso wezemabhizimusi ezitf koBulawayo zisungula umhlangano wazo owenziwa mnyaka yonke. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi ibhekane lengxaki kwezinye indawo zokubhalisela ukuvota elizweni ngenxa yokusilela kwamandla amagesi. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu uGaino Saidi ngise Washington DC ngisitha Steven Ninjalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.